Imigwaqweni ihle iqhakathekile kakhulu ekuthengiselaneni impahla phakathi kwamazwe lamazwe laphakathi kwelizwe. Kwenza kube lula ukuhamba kwezisebenzi, kwenza kube lula ukuhamba kwempahla, impahla lezisebenzi kufike ngesikhathi esifaneleyo, ngokuba kuyadula ukuthi izinto zingafiki ngendlela efaneleyo ngesikhathi esifaneleyo. Ngakho ke imigwaqo emihle kunye lezikaloliwe ziqhakathekile kakhulu ukuthi zikhuthaze zibuye zikhulise futhi ezokuhwebelana ezokuthengiselana phakathi kwamazwe ahlukahlukeneyo.
Njengoba iMelika isithi incintisana leChina kwezomnotho isebenzisa lolu hlelo, akusoze kuqinise kungena kwezombusazwe na?
Vele ezombusazwe kazibalekeleki, zikhona njengamanje sikhuluma. Ukusukuma kweMelika isenza lokho ekwenzayo kungenxa yokuthi iChina ikhona. Kanti iChina layo incedisa ikhangele aboMelika lamanye amazwe encintisana lawo kwezomnotho lakwezepolitiki. Kuyindlela yokuthi ithandeke e-Afrika, izuze lokho okuthile okuzuzakale e-Afrika. Kanti-ke njalo yakhe ubudlelwane lalawo mazwe, angagcine sakha ubudlelwane lamazwe aphikisana lalelo lizwe. Ngakho-ke lokho esikubonayo, usizo esilutholayo sise-Afrika, usizo esilutholayo kwezomnotho kule politiki phakathi, kungoba sosisa asikho kuhawukelana nje, kodwa kungokwepolitiki okukhangela lawo mazwe kakhulu. Ngakho kuqakathekile ukuthi lanxa sincediswa sikwazi ukuthi njenge-Afrika sidlule kulokho, sikwazi ukuncedisa ukuzenzeka sithuthuke sedlule kulokho, kuhlala singokhamisa nithele senzelwe izinto akuqondanga.
Abanye bathi naloba uMnumzana Biden wayethembisa ukuthi uzavakatshela e-Afrika, lokhu uphuzile ukukwenza njengoba ekwenze eseduze lokuthi aphume esikhundleni lesi, besithi inhlelo zakhe zilapho kungaqhubeki, likubona njani lokho?
Akumangabisi ukuthi i-Afrika kayiqakathekanga kwezobudlelwane bangaphandle phakathi kweMelika lamanye amazwe, ngenxa yokuthi i-Afrika iyakhongozela, i-Afrika ilenotho enyethile kodwa engakwazi ukuyisebenzisa ngendlela efaneleyo. Nxa singathuthukanga, nxa singabacelayo, kakho othanda ukwakhelana lo muntu ocelayo, kakho othanda ukuvakathela umuntu azase kamcele. Uthanda ukuvakathela lapho ebantwini abathuthukileyo. Kuqakathekile ke njengelizwekazi le-Afrika ukuthi sibone ukuthi siyazithuthukisa, indlela esiziphatha ngayo njalo senze ukuthi siqakatheke njengabantu, siqakatheke njengezwekazi, siqakatheke amazwe se-Afrika. Lokho kuzadinga ukuthi bahlanganise amandla abo ngokusondelelana under i-African Union, kanti-ke futhi bazithuthukise ngazo zonke indlela ukuze umhlaba uyithande i-Afrika, ukwazi ukuthi udinge ubudlelwane layo.